Inkokheli zezigaba ezehlukeneyo ezibumba inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association kusasa ziyabe zithe gwaqa eHarare zihlaziya ukuba kuyini okumele kwenzakale phambilini kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yale nhlanganiso ekuqaleni komnyaka ozayo. Kukhangelelwe ukuba inkokheli lezi ezaziwa ngokuthi ngamakhansila ziguqule isisekelo sombuso wezifa kulungiselelwa ukuqhutshwa kokhetho. Kubikwa okunye abafuna ukukuphosela kusisekelo yikuba labo abafuna ukuba ngabomongameli benhlanganiso yezifa kube ngabantu abaphumelelayo melela kuzifundo zabo ze-ordinary level okuyinto esidale ukufuthelana okuthile kwabanye. Intatheli zindaba ezemidlalo u-Andrew Thambane wakho uthi uvumelana lakho lokhu ngoba umongameli wezifa kungumuntu ozabe emela ilizwe.
Indaba le simple because football now is we're in a global village, yabo. U-chairman lo owezifa is not just chairman for Zimbabwe. Effectively kumele ahambe kuma-meetings e-CAF, ahambe kuma-meetings e-FIFA. Manje wena nxa isikhiwa singaphumi uyela u-5 obola lawa afunakalayo uzaphumelela njani? So mina mbona no, it's only fair. If you want to play with the big boys, you got to do what the big boys want. I requirement leni ya supporter mina.
Waqeqetshwa inhlanganiso ye-FIFA wasebenzela njalo inhlanganiso le. U-Brian Moyo uthi kule nkungu egombolozele lolu daba lokupasa ama-O-levels osokungenza kube khona abavalelwa phandle khona kungamelanga.
Kulabanye abantu whose body knowledge about football far outweighs the 5 O-levels. Like your former footballers, former national team captain, someone who has captained your national team for 10 years, and then you say, awukwane, on account that out of 5 O-levels. And the 5 O-levels lay all this kiwa in the real FIFA family is limited. It's one of the least spoken language.
Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala kwele island, uMichael Maseko, laye uthi ukukhokhela umdlalo wenguqu akudingi isikolo.
Ifootball uma seniphathwa ngesikolo othiwa izifa futhi umuntu wakhona kuyafanele le 5 O-levels. Angiyiboni ngoba even ama-players amanye sinawo awafundanga. Ibhola sibata about education, ibhola about ama-skills ophela nje. So yindlela ama-former players ke njengoba ke sinawo former players shuthi indlela avaleka phandle yini na ngathanda nje ukukhona umuntu ololwazi lebhola ebe ngephatha ibhola kuphela ungakhethele ukuthi umuntu wakhona onama-5 O-levels okanawo.
Owakwaba isiphatha amandla senhlanganiso yezifa kuhlangothi lwabasakhulayo umkhululi Mthunzi uxwayise amakhansila ukuba anxwanele ukungacobodisi umdlalo wenguqu elizweni.
Esingathi ngama-councilor zethu yiwo futhi ayekhetha ukukhokhela uba singene sedakeni. Abaqalisi sikwenzile ngo-2010, sakwenza ngo-2014, sakwenza ngo-2018. Uhlupho belukhona ukuthi esikhathini sokuthi abantu bakhangele umuntu olengqondo zebhora, abantu babhizi bakhangela isikhwama sakhe ukuthi njengoba ezafuna ukuthi avotelwe kuzamele avalwe inkwenye ngemali engaka. Lokhu yikho kusenza sibuyele emuva sokungani kasifundi.
Kasenelisanga ukukhuluma lamakhansila ezifa ngoba bathe udaba lolu soludale ukuxokozela okumangalisayo kunhlanganiso le. Bambalwa abasebesazakala ukuba bafuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa yona ephethwe yi-normalization committee ngemva kokumiswa umsebenzi okwenziwa ubukhokheli buka-Felton Kamambo. Laba ngabagoqela uprofet Walter Magaya, yena obikwa eseqalile ukukhankasa njalo ensukwini ezedluliwe besedolobheni lakoBulawayo lapho aqhube khona umhlangano lwenkokheli zakuleso sigaba. Abasiki bebunda bathi kulumhlangano nokube lenkuthazo yokuba kulahlwe isinqumo esokuba bafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abapasa i-ordinary level. Lo mdlali olodumo uPeter Ndlovu laye elakhe igama lixobaniswa lelalabo abafuna ukuba ngabakhokheli bezifa kodwa yena akakaphumeli egcekeni. Ngiyimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.